Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuZibandlela 2020. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nani labantu abale COVID-19 kobulawayo kanye laseHarare silokukhathazeka kakhulu ngalokho ngoba kuyabonisa ukuthi abantu kuma communities bathe baba lokululazisa ibanga ehanjwa igciwane le-COVID-19 lapho selithe lathi umemetheke community.
Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanselaya kumakhulu phose yathoba minyombili 774 izolo kuphela.
Ubekezela uhlalile phakathi kwenu khona lapha limbonile engumntwana obethobekile engumntwana obephangisa ukwenza izinto. Thina silahlekele okofuzwa.
Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ubekwe namhlanje edolobheni leGwanda. Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa wokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanselaya kumakhulu phose athoba minyombili 774 izolo. Iningi labatholakale bele gcikwane leli ngabeHarare abangamakhulu aphose afike ayisithupha 571. Kukanti njalo abantu abakade bevakatshile elizweni bevela kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi bakhala ngenhlawulo yokuhlolwa iCOVID-19 ukuze bathole ingwalo eziveza ukuba abalamkhuhlane ezidingeka ukuba benelise ukuhamba bebuyela emsebenzini eMzansi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka kweCOVID eZimbabwe sokwenze uhulumende athathe isinqumo sokubuyela kuhlelo lokuvalela abantu ezindlini ole lockdown ukuze kwehliswe ukumemetheka komkhuhlane lo. Udokotela Bathabile Dlamini usona uzulu ngokungalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Siyananzelela ukuthi inani labantu abale COVID-19 kobulawayo kanye laseHarare silokukhathazeka kakhulu ngalokho ngoba kuyabonisa ukuthi abantu kuma communities bathe baba lokululazisa ibanga ehanjwa igciwane le-COVID-19 lapho selithe lathi umemetheke ku-community.
Unkosikazi Melissa Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi umumo okhona manje ubangelwa ukuthi iZimbabwe ibisiyekethise iziqondiso ze-COVID.
Umkhuhlane ukhona siyawubona ngendlela abantu abafangayo kulezi nsuku. Lokhu kusitshengisa ukuthi asikulindelanga njengelizwe. Ukuya ku-lockdown kuqondile kodwa indlela okwenziwe ngayo yiyo enganasi izwisisi njengakobulawayo. Kulesikhathi lapha eyake yabamba khona i-COVID kobulawayo kodwa kuzange kwenziwe lutho. Khathesi sesigijinyiswa ngoba sokuseHarare abantu babhizi bathenga izinto bejahile belungiselela lokhu okungekho kuhle ebantwini jikelele. Masikhangela ukuthi abantu abalamali bavela kwelinye ikhefu.
Umnumzana Dalubuhle Moyo isakhamuzi seNkulumane uthi ikhefu leli yilo elenze ukuthi inani likhuphuke kangaka.
Indlela ama COVID cases asekhwele ngakhona ngesikhathi sekhefu le Christmas le New Year iyamangalisa kakhulu. Kuyabonisa ukuthi abantu besesiyeke sithisa umkhuhlane lo sesiwuthatha kalula.
Kusenjalo izizalane zeZimbabwe esezizama ukuphindela kwele South Africa zikhala ngendleko yokuhlawulela ukuhlolwa ukuba kazila COVID-19 ukuze zithole incwadi zokuphindela emuva. Unkosikazi Senzeni Ncube ngomunye wabakade bevakatshele izihlobo eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Sivakatsha nzima ukuzobona izihlobo zethu emakhaya. Sikhangele isikhathi esesisihlele endleleni sizama ukubuya kodwa kulobu nzima ngoba sijunyiwe imali zokuya tester asilazo ngoba lathi khona le besingasebenzi kathesi sokumele sibuyele i-lockdown iqala kusasa kodwa asikabi lolutho olubambekayo ngenxa yokuthi yokuswelakala kwemali.
Ngekhefu abantu abaningi bebevakatshile ukuyabona izihlobo labangane eZimbabwe lokwenza imicimbi lamadili wokujabulela ikhisimusi lomnyaka omutsha. Lokhu kwenze iCovid yamemetheka ngesiqubu esethusayo. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi ayisikhombisa lane, i-774, babanjwe iCovid-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Leli nani lethuse ilizwe lonke ngoba kuyilo eliphezulu elizweni selokhe kwaqhamuka lumkhuhlane ngombimbitho omnyaka odluleyo. Abathathu babulewe yilumkhuhlane izolo bakhuphule inani lasebelitshonile laya kwabangamakhulu phose amane i-380. Asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe waqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanhlanu i-15,265. Asebepholile bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lane 11,574. Abalokhe begula bona sebezinkulungwane ezedlula ezintathu i-3,311. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ubekiwe namhlanje edolobheni leGwanda lapho iningi elimchaze njengendoda emadodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bonke abakhulume emngcwabeni kaMaduma bamchaze njengendoda ebilesibindi njalo izinikele ekuthuthukiseni impilo kaZulu kwesigabeni sakhe lelizwe lonke jikelele ngokubona ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa. Unkosikazi Thembile Khumalo, ubabakazi kaMaduma okhulume emele umndeni, uthi abadabukile kakhulu njengemuli.
Ubekezela uhlalile phakathi kwenu khona lapha limbonile engumntwana obethobekile, engumntwana obephangisa ukwenza izinto. Thina silahlekele kofuzwa, siyabonga uNkulunkulu osesithethe kwaze kwayo lapha. Siyathandaza ukuthi avuse omunye ubekezela ozakuma ngene ecephuleni zikabekezela phithi magcwale yonke indawo. Silusize thina bakofuzwa.
Umntana kuDenzel laye okhulume kulomngcwabo uchaze uyise njengomuntu obelothando.
Maduma wayendoda eyayithanda izihlobo zayo. Akula ndawo lapho uMaduma athi sizwa kuthiwa kulohlupho khona angahambi khona. Okuhamba kwaMaduma sizizwa ubuhlungu kakhulu. Abantwa bakhe silahlekile, asiyena omunye ozasinika uthando kade sizaluphiwa nguMaduma. Kodwa sithembele ukuthi lapha khona ubaba usendaweni engcono kulaleyo kade khona lapho.
Umnumzana Bethani Ndlovu isakhamuzi saseGwanda uchaze uMaduma njengendoda ebikhaliphile.
Ubekezela obelobuchopho obedlula iminyaka yakhe yokuzalwa, ubebanzi njengomzimba wakhe engqondweni yakhe. Ubekezela was very brave, ubengesabi, ubesazi ilungelo lakhe, ubengala ukuthi lo ngubani. Ubekezela kithi yihero.
Lawo mazwi agcizelelwe ngumnumzana Thandeko Zinimkandla oko waba ngumeya weGwanda othi imisebenzi kaMaduma idale ukuthi ayazakale elizweni lonke jikelele.
uMaduma wayezigqatha ngumela amalungelo abantu. IHarare bebemazi, koMtare bebemazi, koBulawayo bebemazi, amapholisa bemazi, amaCIO kaPresident Office bebemazi. Kodwa konke lokhu azange kumthelele uvalo. uMaduma singakhuluma ngaye kuse ngobana uwesenhlanganisweni eziningi. Masigoqela konke sithi uMaduma ubeyindoda emadodeni.
Unkosikazi Bridget Ncube wenhlanganiso ye-Research Advocates Unit uthi inhlanganiso ezizimeleyo zilahlekelwa kakhulu ngokubhubha kukaMaduma.
He was a good advisor. Ukuthi nxa singathi Maduma silento nje sifisa ukuthi siyenze, ubesichebisa kuhle asitshele ukuthi kuyini esimele sikwenze, kuyini esingamelanga sikwenze. U-2021 uyaqalisa, kuyini esizakwenza, siza-advyiswa ngubani?
Umnumzana Marvin Dube oyinhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi uMaduma obengunobhala jikelele wanenhlanganiso udlule lokhelelwa inhlalakahle yezakhamizi zaleli dolobho.
Wenze umsebenzi omkhulu kakhulu eGwanda, sesikhangelele abahlali beGwanda. Ubelwisa ukuthi municipality ithathe over plant leyana yamanzi.
unfortunately isitsha esihle kasidlele.
UMaduma wathola isicoco sokulwela amalungelo lontu ngomnyaka ka-2014 lo-2016 eseZim Rights National Human Rights Defender unanzwa imisebenzi yakhe yokulwela amalungelo lontu. UMaduma obhubhe ngemva kokugula kwesikhatshana eseneminyaka engama-48 yokuzalwa ungcwatshwe eGwanda njalo ujiye abantwana abathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa owokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi kulalabo abathi bekufanele uhulumende we-ANC akhuze uhulumende we-ZANU-PF ukuba achiyane le mkhuba yenkohlakalo eyiyo esibulele ezomnotho. UThuso Khumalo wesiphalolu daba ese-Johannesburg wele South Africa.
Umkhankaso osungulwe ngempela veki nguhulumende weSouth Africa ubone kuthunyelwa abebutho ama-helicopter amapholisa lezinye ingatsha zomvikela emngceleni weZimbabwe leLimpopo. Imigwaqo esuka eBeitbridge ilubhekise emadolobheni achiyeneyo akweleSouth Africa layo isigcwele abezomvikela abazama ukuvimba abeZimbabwe laba. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kweleSouth Africa umnumzana Aaron Mtswaledi uthi phansi kwalo mkhankaso sekubotshwe amakhulu ezizalwane zeZimbabwe.
They catch 500 every day and send them back. There are people who are being helped to cross by Zimbabwean soldiers. I saw it.
Kubotshwa abantu abedlula amaphula amahlanu ngelanga kusetshenziswa ama roadblocks indizamtshina lesikepe.
We are putting a lot of firewalls. We check COVID-19, we check the passport, we search the bus.
Umnumzana Mtswaledi uthi kuleliqula kulalapho abazama ukungena lizweni bengela ama passport. Bakhona njalo ababanjwa bezama ukusebenzisa incwadi zamanga zokuthi abalawo umkhuhlane we COVID-19. Iningi lezalwane zeZimbabwe sebenza kule South Africa bezisekhaya ukhefule khisimusi kati manje sekwisikhathi sokuphindela emsebenzini. Baningike abasebenza kule South Africa bengalazwe incwadi esemthethweni zokusebenza, abanye lama passport imbala abalawo. Leli nyathelo likahulumende weSouth Africa selisolo kakhulu zinhlanganiso lamabandla ezombusazwe aweZimbabwe kwele South Africa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa njalo nginobhala jikelelo webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi aluba ibandla le-ANC lesibindi sokukhuza eleZANU-PF ngemikhuba emibi ewisa umnotho ngabe lonke lolu hlupho alukho.
Kuyacaca ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe ngama policies, ama economic policies eswalandela kanti lenkohlakalo i-corruption yikho okwenza ukuthi umnotho ufe, kwenza ukuthi abantu abatsha ikakhulu abeZimbabwe babone okungasela sizathu sokuthi badinge umsebenzi eZimbabwe bakhethe ukuthi baze eSouth Africa.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu yena uthi yebo abatshotshozela ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni, kodwa ke i-ANC layo ilesandla enkingeni ezibhekane leZimbabwe.
Kuba nama-elections njalo bayahamba laphayana bayavumelana ngenkohlakalo yenziwa izanu yokuriga ama-elections. Futhi ke uma kumele bangenelele abazimiseli ukuthi balungise inkinga zalapha.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kenneth Mandaza ukhuthaza iSouth Africa ukuthi ihloniphe amalungelo ezihambi ngesikhathi kuqhuba lo umkhankaso.
Would want to advise and urge the South African government to make sure that those who seek to enter legally are allowed to do so, and would want also to urge our fellow brothers.
Sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphathe zonke incwadi ezisemthethweni ezidingekayo ukuze zivunyelwe ukungena kwele South Africa.
Is expected in any country.
Isikhulume sebandla le Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube yena uthi iSouth Africa yazi mhlophe ukuthi lomkhankaso awusoke umise izalwane zeZimbabwe ukungena kuleli, kanti ke iyakwazi mhlophe efanele ikwenze ukuze abeZimbabwe laba bahlale lokusebenza elizweni labo.
Ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe akutsho kuphela ukukhuluma lo
uhulumende obusayo kodwa amabandla onke eZimbabwe ase parliamente langekho eParliamente lezinye inhlanganiso eziphethe uZulu ezifana lamasonto inhlanganiso ezizimeleyo izinduna ngoba kufanele ukuthi ekugcineni sihlangane ndawonye sibe lombono omunye sifuna umphakathi weZimbabwe uzibambele wona amandla okulungisa lokho okuhambe kubi ngokomkhonomi lakwezopolitiki
imizamo yokuthi ngakuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ngalolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sisiya emoyeni melesino 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lokuqiniswa kweziqondiso ze lockdown. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Emihlanganweni ehlukeneyo enziwe ngumvulo abanini bamashare kunkampani elungisa imota yehlobo lweFiat Chrysler lelungisa ehlobo lweGroup PSA bavote bevumelana ukumanyanisa amankampani lawo mabili okuzakwenza ibe yinkampani yesine enkulu kangaka emhlabeni jikelele elungisa imota ngobuningi. Ingcwethi ezicubungula indaba zokulungiswa kwezimota lezomnotho zithi ukumanyana kwamankampani lawo mabili kwenziwe ngenhloso yokubana aqhubekele phambili esebenza ngoba ezimele wodwa abesedibana lenhlupho zokuqhubeka ngomsebenzi. Lanxa ingcwethi zezempilakahle bezikhuthaza njalo njalo ukubana abantu bengahambahambi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha kulabantu abedlula izigidi ezilishumilane 14 million abasebenzise indizamchina phakathi kwamaviki amabili edluleyo ngekhefu kwele Melika ngesikhathi lisidla ubhedu igciwane le-COVID-19. Ilunga ledale lephalamende elimela iCalifornia ucongresswoman Nancy Pelosi ukhethiwe njalo ukuba abe ngumlawuli weleli dale lephalamende kwele Melika wahle wafungiswa kanye lamalunga leli dale amacha akhethwe ngulezi.
Umongameli Donald Trump ngempela viki uchayele ucingo esinye isiphathamandla sesabelo seGeorgia asitshele ukuthi kumele adinge amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lambili 11,780 angenza ukuthi anqobe kukhetho lukamongameli kuleyo ndawo. Lokhu sokuzondise abanye abakubandla lakhe leliphikisayo elama-Democrats abathi umongameli Trump ufuna ukuguqula ngokungekho emthethweni impumela yokhetho lwesabelo lesi lapho kwanqoba khona umnumzana Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzwakala ecingweni encenga umnumzana Brad Raffensperger ongusibalukhulu wesabelo seGeorgia obelegqoja lakhe umnumzana Rand Germany esithi ufuna amavoti la ukuze aguqule impumelo yokhetho esabelweni lesi. UTrump utshele uRaffensperger ongomunye wabasekeli bakhe abakhulu kubandla lama-Republicans ukuthi wanqoba esabelweni lesi ngakho-ke kungaba licala ukuthi angalandeli isicelo sakhe. Kodwa uRaffensperger uzwakale ecingweni esithi uTrump ukhuluma amanga awatshelwa ngamagqwetha akhe labantu abethula okungaqedakaliyo enkundleni yeTwitter. UTrump uthe kumele uRaffensperger atshele ilizwe lonke jikelele ukuthi waphambanisa kubalwa amavoti ngakho-ke isiguqukile impumela yokhetho. UTrump wanqotshwa esabelweni lesi nguBiden ngamavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,779. Kulamanye amalunga ebandla lama-Republicans udale le-Senate lele-House of Representatives abathi bazaphikisa impumela yokhetho ngolwesithathu ngesikhathi kubalwa amavoti edale le-Congress. Bathi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats eGeorgia, Michigan, Wisconsin le-Pennsylvania. Imithethandaba eminingi ithi akulabufakazi obuveza lokhu. Umnumzana Busane Mbusontini odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi kulihlazo okwenziwe nguTrump.
Kuyinhleke isa enkulu kakhulu lokho esibona kusenziwa ngupresident Donald Trump. Ngingathi lokho akwenzayo ngakufananisa lokuthi iWatergate version number 2. Siyamuzwa ezama ukufosa ama officials eGeorgia ukuthi edinga amavoti angekhoyo. Lokhu kuyinhlekisa njalo kulihlazo for i-office ka-president, kumbe ngithi position ka-president. Kuyamangalisa ukuthi uhlale i-hour elilodwa elokhe ekhuluma into ezingaqedakaliyo.
Untini uncome kakhulu okwenziwe nguRaffensperger?
Ama-officials eGeorgia amphile i-respect, kumbe i-respect ye-office ka-president. Njalo ngiyananzela ukuthi mhlawumbe bevele befuna ukuthi bebekwazi ukuthi kuyinokusengqondweni yakhe. Mhlawumbe yena bengakwazi ukuthi ikholi leyo ivele irekhodwa, ngoba bantu bekwazi ukuthi iyarekhodwa mbona ukuthi bengakhuluma izinto ezinje. But lokhu kuyatshengisa ukuthi i-Republican Party ikakhulu eGeorgia isidiniwe ngamandla kamongameli uDonald Trump le abuse of i-power.
Umnumzana Sipho Sami Moyo laye olandela ukhetho kwelemelika uthi kuyethusa okwenziwe nguTrump.
Umnumzana uTrump kavume ukuba unqotshiwe. Ukuguqulwa kokhe imithetho usekwenza ngenhliziyo yobuhlungu ngoba ekwazi ukuba unqotshiwe. Lokhu bantu bakithi asikukhangeleni ngelihlo elibanzi. UTrump usefuna ukwenza into ezingaqondanga ezizakwenza iAmerika ibe lilizwe elisolwa ngamanye amazwe, okuzafanana lokweZimbabwe lapho umgabo wanqotshwa khona ngotswangela wala ukuphuma. UTrump laye usefuna ukwenza into efanayo, atshengisele umhlaba ukuba akula demokrasi lakho e-Amerika.
Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kulungile okwenziwa nguTrump, ofuna ukuqhutshwe kahle ukhetho kwelemelika loba nje izabelo zonke zisithi abantu bavote kahle ngolwezi nyakenye. Uhulumende kaTrump wabika ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Udubo lokuswela inzalo olutholakala emhlabeni jikelele ludala umonakalo omkhulu emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe, lapho olugcina ludiliza imitshato ngoba iningi kulawo mazwe liqakathekisa udaba lokuthi owesifazana angenda kuhle kulandelwe kuba labantwana. Ingcwethi zezempilakahle zithi abantu abaningi abangakwaziyo yikuthi lolu ludubo olulakho ukulungisiswa ngendlela ezehlukeneyo okungavimba ukudilika kwemizi lokulwisana kwabemoli. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle ezigxileke kumpilakahle ephathelane lenzalo zithi abantu kumele bezwisise ukuba udubo lokuswela inzalo alubangelwanga abesifazana kuphela, kodwa labo baba bangaba lakho ukungabi lenhlanyelo eqinileyo yokubumba umntwana lapho behlangana labo mama. Udokotela Mugobe Matsihire eyinye yalezi ingcwethi oyinhlanganiso yeZimbabwe Society of Obstetricians and Gynecologists uthi kuqakathekile ukuba abachadileyo badinge usizo kungcwethi ukuze bazi imbangela, ngoba ezinye zazo lezinkinga zilakho ukulungiseka okungagcina kuvimba ukuchitheka kwemitshato yabo.
Conditions are curable. The important thing is to be able to come up with a diagnosis. You see what sort of blog is it? Is it one which you can correct?
Okuningi kuyalungiseka. Okuqakathekileyo yikuhlolwa sibone ukuthi singaphathiseka kanjani.
Lesi simo sesamukelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezempila kahle World Health Organization WHO njengokukhubazeka loba i-disability ngesiNgisi. Umqondisi wenhlanganiso yabakhubazekileyo e-Center for Disability and Development umnumzana Masimba kutshera uthi loba nje lolu dubo selufakwe kuluhlu lwabakhubazekileyo akusoze kwaphathisa abakulesi simo kangako ngoba usizo lungekho oluzayo eZimbabwe.
Kwamanye amazwe abantu abanama-disabilities kumbe abantu abakhubazekileyo bathola amanye ama-benefits ezingathi kuvela ku-state kumbe ilizwe liyabancedisa ngendlela ezishiyatshiyeneyo. Lapha eZimbabwe ukhona sibili umthetho kumbe ama-policies akhona, kodwa imali yankhona ngokuyimadlana phela ongathengi lutho.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum uthi ukusela inzalo ngenye yembangela yokuhlukumezwa kwabesifazana emulini, kungakho balohlelo lokukhuthaza ukubambana emendweni abantu belwise lolu dubo bebonke umfazi lendoda.
Sakhuthaza khona nxa abona bengalutwana bengahlali phansi nabakhulumisane bebonile ukuthi ebancedise ukuthi iproblem kungakwaziyo esebedinga indlela kulokho ekuyilungisa instead yokuthi eqalise kulokho zothukuklemana ukuthi ubani ngiyongazaliwani ngiyongazali.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusela inzalo yisimo esokukhubazeka sesihlanu emhlabeni wonke jikelele, sihlasela umuntu eyedwa phakathi kwabayisithupha abasemendweni emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela leZimbabwe. Lolu hlupho luhlasela abantu abangaba yisilinganiso sokuphakathi lokwedlula kuchumi ekhulwini 10.1% lamachumi amathathu lambili ekhulwini 32% kwamanye amazwe. Lezi ngcwethi zithi imbangela igoqela-ke ukungamanga kuhle kwesibeletho, ukuvaleka kweminye imithambo, isifo sama-fibroids kwabesifazana, ukuswela inhlanyelo kubomama, ukungaqinanga-ke kwenhlanyelo kababa, ukukhuluphala kubaba lomama, lokunye okunenginenge. Kodwa zithi noma kunjalo sokunendlela zakulezi nsuku zokulungisisa ezinye zalezi mbangela, ukugoqela indlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa emtshineni yakulezi nsuku ibisifakwa esibelethweni sikamama ebizwa ngokuthi in vitro fertilization esitholakala namazweni asathuthukayo afana leZimbabwe, noma nje ibiza imali enenge. Umama lobaba balakho njalo ukuthi baphiwa amaphilisi lemithi yokunatha eqinisa lokwengezelela isilinganiso senhlanyelo yabo bobabili ukuze babe lamathuba amanengi ukuthi bengahlangana kuphume inzalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kesukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanse laya kumakhulu phose athoba minwembili 774 izolo kuphela. Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19 ubekiwe lamhlanje edolobheni leGwanda. Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa owokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.